Siyabonga ndimi yakhe ngokusethulela indaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 ngoMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Usomabhizimusi odumileyo kulezi nsuku uWignell Tshivayo sephathise abesifazana beZimbabwe abasetshenziswa njengezigqili kwele Kuwait.
Yes, abanye bagcina bethengisa ucansi kungayisi ukuthi bona yibo abathengisayo but basebesetshenziswa ngoba bekufanele ukuthi bona bareyize imali.
Abathandana beyibulili bunye babikwa beyibo abasengozini enkulu yokuthola igciwane le-HIV. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ubukisa lezemidlalo yenguqu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Renewal Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma lithi kulabasekeli balo abatshiselwe imizi eMakoni North ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Pishai Muchauraya utshele iStudio 7 ukuthi imizi le etshisiweyo le ibile mpahla egoqela ukudla. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe kabakayitholi imbiko yesehlakalo lesi. Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube namuhla lisole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuphathisa abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili 32 abasebugqileni kwele Kuwait. Abesifazana laba bagoqela amantombazana ahamba kulelo lizwe ethenjiswe imisebenzi kodwa athi efika adibana lodubo lokugqilazwa aphathwa luklubhu abanye bebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele lunga letale lephalamende unkosazana Tabitha Khumalo elo nkosikazi sehlile kumbo tafumaneyi.
Udaba lolu lokutrafika omama sivele safaka umthetho i-bill ekhangela khonoko kodwa I think lapho esehluleka khona lapho kuhluleka khona uhulumende yokuthi basebenzise izindlela zokufundisa abantu ama-television ama-radio kulezi nsuku silabo WhatsApp. Shuwa kuqakathekile ukuthi amapolisa anelise ukuthi athumele abantu imbiko enjalo lezikolo kakuyefika khonoko ukuthi yebo naye imisebenzi kayikho. So iningi lethu siyaqanjelwa amanga utshela ukuthi hawu kulo msebenzi lapho uzabuhola imali engaka ukuthi lawe uhlezi empilweni yakho ungaze ucheck-e la kubo-intanethi ukuthi kulabantu abahola imali ezingaka besenza lowo msebenzi othenjisiweyo. Ubona ukuthi ngasilo qiniso but njengoba uyavela phakathi kwenkinga uyabusicabanga ukuthi othi ngezama ngxela lami kuzamphumelela.
Abameli laba abeZimbabwe kwamanye amazwe ayisibona amahofisi abo okumele ancede izizalwane eziyabe ziseBotswana eziyabe ziseSouth Africa.
Liqinisa lelo ngoba kumele ukuthi umuntu angenelise ukuthi uphunywe kubaleke kumele uye phephele emahofisini awaba ama embassy zethu kodwa inkingi esesiyibonile lonke lizibonele aba abantu amankazana ayi 32 agijimile kuwethi bahambe embassy inkingi esikona uhulumende wamasela lo awula yoni ipenele esikala abantwana sebehlezi uhulumende lesibindi sokutshela abazali ukuthi dingani izimali ukuthi abantwana laba babuye ekhaya besazi ukuthi abazali badla inqoqo zomlomo njalo ungakhangela engxenye nabantwana laba behanjiswa khona ngali abazali bathengisa izinto endlini ukuthi umntwana ahambe ngokuza buya uzabagcina ngcono
cebo bani elingabanika abazali labantwana ababe sebehlelwe yilolu dubo kungenxa yokungahlaliseki eZimbabwe komnotho wethu wezombusazwe
mina i-approach yami ngathi iqalele kithi ezindlini yebo ngiyabona international level but ezindlini nxa sikuyukuthi umuntu uze i-opportunity abantu yebo ngiyakwazi ukuthi abantu babefuna ukuthi kube yimfihlo ukuthi hayi akufanelanga ngazakali ukuthi sengihambile ngathini kufanele kube lo muntu oyi-1 obakwazi ukuthi uyenga uhamba nje ngubani umuntu ozabe ukhuluma laye ngoba abakhona yebo sikhuluma ngalaba abayi-32 abazakalayo ukuthi bangaphi ngoba kufanele sifake ama-preventative measures ukuthi o-right ngiyahamba asikwazi ukuthi ku-right kumbe ku-wrong
nxa kuyukuthi ngithumela umntwana e-England ngiyakwazi ukuthi yena umagumbo ukhona
yes.
Ngihle ngithi hayi ngicela ungikhangele lo mntwana lo
yes
kodwa mina umagumbo ngiyamuzwa sibili
yeah.
Kodwa mina sami sifiso I think imfundiso kumele siyenze ngeyokuthi nxa kuyukuthi kube le-advert eyomsebenzi onjalo silelungile ukuthi sibhalele i-embassy yethu kulena lelilizwe sibuze ukuthi hawu bakithi kuthiwa kule msebenzi icela ligcwayisise ukuthi imisebenzi sibili khona yini singabuya yini is it above board ngoba uthi sponsukuma kuphela ngithemba ukuthi umagumbo uza kuya anceda umntanami kanti ngithi umntwana ahambe kumagumbo umagumbo yena vele nguye
nguye umalumahlukumeza
nguye unakoko othengisa abantwana
okunye engunanzeleleyo makhumalo lapha yikuthi uhulumende weKuwait kuma-Arab countries balemithetho yabo etshiyeneyo and njalo balobucindezelo obuthile ukuthi uye emapholiseni uyi-foreina kuba nzima
inkinga esizaba esilayo eyeKuwait kimi it's very unique ungazani ilomehluko lamanye amazwe la uSouth Africa uBotswana
ye kulomehluko
balokukhonza ukuthize ethini esingakwaziyo esingazwi le mthetho yakhona but nxa kuukuthi abantu abethu bafike endaweni lapho ngazani imithetho yangkhona iyahambelana nalapho abavela khona ekhaya kuba lula njalo futhi njengabantu abavela emazweni atshiyeneyo singafika kwamanye amazwe ungene esitolo nje uthenga isitshebo ungezwa omunye wakhe ekhuluma ngesilungu uyahlumuza ukuthi lo uvela kobulawayo lo uvela ngaphi eHarare lo uvela ngaphi ngaphi uyezwa ngolimi ukuthi lesi isihlobo lesi
so
uyaqhweba lawe futhi awubhakithi salibonani ngizwa ngazani livele ekhaya abanye bethu bazakwala bathi kabaveli khona abanye ungahlangana layo ungakunceda athi yemvele kuthi umqhweba uthi zwana ndimna zentwele nzima and kabahlale bebhale ngamaphepha okuncane bakufihle okwe-SOS ukuthi angaphiwa nje ithuba lokuthi ayefike esitolo aqhubele nithi nguba nomqhubeleyo yebo naye abanye baza kuvala kodwa kulomunye bakithi uza kuza isihelo agijime
and okunye okukhona ukuthi khona lokho abantu nxa usuka nje usiya kwenye indawo kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi kufanele uzidele izinto ezimbili ngoba kule zinto eziyi-2 ezizayenzakala it's either uhambela into eqondileyo or kuzahamba wrong kufanele vele abantu bacabangisise ukuthi all right nxa kungahamba wrong ngizayenza cebo bani nxa kuhambe right ku-right sizakholisa ke sidle lawa amaphawundi kumbe amaphawundi lamadola lawo yebo ye kodwa nxa kungahambanga right and futhi khona lokho kumbiyela ngivumelana lo mama Makhumalo ama-outreach programs kufanele yazi i-empowerment yazi i-empowerment ayikhulumi nje ngemali kuphela ukucebisana ngokwazisana ngezinto ezenzakalayo kathi sisikhuluma kunje yebo abantu abasemadorobheni bayakuzwisisa bakuzwile konke lokuthi hey eKuwait kube lento enje kodwa abantu abasemaphandleni bangakabazile. Sizahamba sithi nje omama Khumalo nxa sekufanele ukuthi sivote lapho sizahamba sihambe sibile ma. Sisiya dinga amavoti. Hayi kwabe sokunzima sibophela ama tennis bakithi sisiya khona. Kodwa okuqalathekile ukuthi yazi kufanele sibe lendlela ukuthi ama outreach ahlala ekhona. Sifundisane ngezinto ukuthi kambe singaphila kanjani ngcono.
Lapho lizwe ingxoxo phakathi kukankosikazi Sehlile Gumbota Pfumaneyi elo nkosazana Tabita Khumalo ilunga letale lephalamende bebexoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Abaphila ngokuthengisa imizimba labathandanayo beyibulili bonye babikwa beyibo abasengozini enkulu yokuthola igciwane le-HIV. Kubika uMavis Gama.
Kungalesi sizathoke iziphathamandla ezisebenzelana lenhlanganiso ezimela laba bantu ezingene umhlangano lentatheli izindaba ngokuziphathisa ekulobeni kwazo phezu kwezegciwane zithi kuqakathekile ukuthi bangachiywa ngaphandle laba bantu lapho kuhlelwa inhlelo zelizwe zokulwisana legciwane ngoba kusala kwabo kuyingozi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Gays and Lesbian Association of Zimbabwe umnumzana Sylvester Nyamathendeza uthi ngenxa yalesi simo liqansa inani labatholakala belegciwane kulaba bantu bese saba kuyadinga usizo ezibhedlela. Okungumbono osekelwe ngumqondisi ohlangothi olubona ngezokuqhutshwa kwemsebenzi enhlanganisweni ye-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe unkosazana Sibongile Mthethwa ethi kunje phose likusilinganiso esingamachumi ayisithupha sabaphila ngokuthengisa imizimba yabo kungabaphila legciwane.
Prevention of HIV infection in key populations not only protects their health, but also...
Nga ophila ngokuthengisa umzimba angatholisa ulwazi olwaneleyo kusiza lo wesilisa lo ayalaye emacansini ekuthini abe ngovikelekileyo laye. Bese kusiba indlela yokuvikela lemuli zabo. Ngoba siyazi ukuba kungaba ngumfundisi usekazibani abanewethu labantu abethu batholakala labo besiya emacansini labaphila ngokuthengisa imizimba labo. Emaphethelweni kuba nguye wonke muntu ovikelekileyo.
Lanxa uhulumende ehlela inhlelo ezehlukeneyo kwezokulwisana lezokusabalala kwegciwane lengculaza elizweni, lokhe zikhona izikhexe lapho kukhulunywa ngalamaqembu engacaci ukuba kumele basizwe kanjani lanxa kukhulunywa ngabo. Abanye balabo abachiywa ngaphandle kunhlelo zokulwisana lokusabalala kwegciwane ezihlelwa nguhulumende babalisa abasebenzisa okudakayo, abasemajele lakwezinye indawo lapho baphila bebodwa, kanye labasebenza isikhathi esiningi bekhatshana lezithandani kanye lemuli zabo, okufana labahamba ngemota ezithwala impahla ukuzisa kwamanye amazwe ama-truck drivers. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende weLebotswana uthi sezanikeza izizalwane zeZimbabwe ezifuna ukusebenza emaplazini amaphepha okusebenza okwesikhatshana ikakhulu ngesikhathi sokulima. Kubika uMartin Ngwenya.
Lokhu kuza ngemva kokuba abalimi bakweLebotswana bekhononeka kubi ngesikhathi eside sokuphiwa kwamaphepha kwabafuna ukusebenza emaplazini. Kule nani eliphezulu laba eZimbabwe elingena kweLebotswana uzodinga umsebenzi emaplazini, umphathi ntambo obona ngendaba zangaphakathi kwelizwe eBotswana umnumzana Edwin Bathu uthi uhulumende wakhe usezanikeza amaphepha esikhatshana ama-seasonal permits ikakhulu ngesikhathi sokulima. Amaphepha okusebenza eBotswana avame ukuthatha ngaphezu kwenyanga ezintathu ukuthi aphume, ngakho abalimi bathi lesi sibanga eside kumlimo isikhathi sezulu. Abalimi bathi njalo ukudinga amaphepha esikhathi eside kuyadula ngoba udinga ukuhlawulwa inkulungwane ezintathu zamapula i-3000, kodwa bona bayabe befuna isebenzo okwesikhatshana. umphathi Ntambo Patsu uthi ukuthola amaphepha esikhatshana kuzadingakala kuhlawulwa amakhulu amahlanu amapula i-500 kuphela. Lokhu kwamukelwa ngabenjabula beZimbabwe abantu kade belinda isikhathi eside bengathola amaphepha njalo imisebenzi ibayeqa.
Indaba le yama seasonal permits, I think it's a good step, like i-development elungileyo kakhulu ngoba yakunika ithuba ukuthi uyenza umsebenzi wakho ngendlela eyiyo ngesikhathi esiyiso. Unlike uzamelela i-permit ye-3 years uhlala isikhathi esidilokhu imelele ukuthi iphume, yacinguzelwa ngamathuba eminye imisebenzi.
Ukanti umnumzana Amos Mukhwebu uthi lokhu kuqondile ngoba abasebenza emasimini bengahlali isikhathi eside.
Isinqumo esibongekayo kakhulu. Ngakhumbula ukuthi ama-communal farmers have long been complaining bekhala ngendaba naleyo ukuthi they cannot get i-labor eBotswana. BaTswana bafuna ukuthi belime, bafuna ukuthi beluse, and they've been crying ukuthi amaZimbabweans, abantu abavela over the border, are the ones ababancedisayo kakhulu. And in the past what has been happening is that abakhona ukuthi bethola ama-permits. I-permit yakhona enxaye mhlawumbe yabethatha up to 1 year ukuthi iphume, and by that time the farming season has passed.
AbeZimbabwe baqhubeka bekutheleka kwele Botswana bedinga noma yiwuphi umsebenzi. Indenge liphephela khona emaplazini kanye lemsebenzini yokwakha. Uhulumende weBotswana uthi uthemba ukuthi inyathela lakhe elitsha liza kwehlisa inani labasebenzi emaplazini bengela maphepha aqondileyo. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ezakurungela eBotswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukugqilazwa kwabesifazana abeZimbabwe ngaba kwamanye amazwe ikakhulu kwele Kuwait lapho abahugwa khona bebizelwa imisebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweminyaka emibili kulempi yomdeni kule South Sudan, inkokheli yaleli lizwe ithi ifuna umhlaba wonke jikelele uphele leli lizwe ithuba lokuvuselela umnotho walo ngemva kokuba amabandla akuleli lizwe evumelane ukubumba uhulumende womanyano. Umanyano we-United Nations usuengezelele izijeziso zokuthengiselwa izikhali kulizwe le-Ivory Coast. Njalo wengezelela lebutho le-United Nations eliselizweni leli.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa lo dokotela ngokuqhakatheka kokusebenzisa izambuzi kanye lokugeza izandla umuntu onxa ethe wasebenzisa isambuzi. Ngilo dokotela Anethi Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga Ntunga.
Kuqhakatheke kanganani ukuthi izakhamizi zibe lezambuzi emakhaya?
Ukusebenzisa izambuzi Ntunga yinto eqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kule mikhuhlane eminingi evela kungcekeza esilahla ezambuzini. Nxa ingcekeza leyo isingasalahlelwanga endaweni eqondileyo enjengesambuzi, kuyakusitsho ukuthi imikhuhlane eminingi isingaphongu ukuthelelwana nje kalula ngenxa yokuswelekala kwezambuzi.
Yiphi imikhuhlane le?
Ngizaqalisa ngomkhuhlane oke wasethusa sonke 2008-2009 eZimbabwe, umkhuhlane wekholera. Umkhuhlane wekholera ngumkhuhlane obangelwa ligciwane elincane nje kodwa eliphiwana ngokunatha amanzi kumbe ukudla okungahlambulukanga okukhontaminethwe yizinto okumele sizilahlele ethoyilethi. Nxa umuntu engatholi igciwane lekholera ngaleyo ndlela uyaba lesihudo esikhulu, isihudo esiyabe singamanzi njalo sisenza ukuthi umuntu alahlekelwe ngamanzi omzimba. umzimba masinyane okungabangela ukuthi asenxa engatholanga usizo masinyane. Eminye imikhuhlane engatholakala ngokungasebenzisi izambuzi imikhuhlane futhi ebangela isihudo kodwa yona iyabe inganinganeno kule cholera. Eminye imikhuhlane yangkhona engabangelwa ukungasebenzisi izambuzi ngiyakwazi abaningi bengabekwazi ngebilhazia kumbe ngithi isichenene esithelelwana ngokuthi umuntu achemele emanzini azaphinda asetshenziswe ngabanye abantu kungabe bengabhukutha phakathi kwawo kumbe bengabe bewathela phakathi kwawo bebe sebengenwa yibilhazia leyana besibesiba lo mchemo oyabe uphuma igazi. Konke khona lokho yimikhuhlane ebangelwa ukungasetshenziswa kwezambuzi.
Nxa uthe wazinceda egangeni ibanganani ingozi yokuthi ungabangela imikhuhlane le njalo ingcekeza oyichiya khonapho isuke ingene njani emanzini kumbe ekudleni?
Umuntu nxa engasebenzisa enayekela ukusebenzisa isambuzi aphongukwenzela nje ingcekeza yakhe noma ngaphi, nxa ingasala ingagejelwanga ingagqitshelwanga kutho ukuthi impukane zingakwanisa ukuthi zithwale ingcekeza liyana ziyingenise ekhaya emanzini asetshenziswa ngabantu kumbe impukane leziyana zihlale phezu kokudla okuzakuliwa ngabantu. So kutho ukuthi nxa kuyingcekeza ethiye nje isegcekele ithuba lokuthi abantu bathole umkhuhlane ngawo is even much worse. Nxa umuntu engagebha igoda ayenzela ingcekeza yakhe abe seyivala ithuba lelo liyaphunguka kancane. Kodwa-ke nxa kungavele kune izulu amanzi lawana azabe emunyeka ngaphansi emunye ingcekeza liyana ayikhukhulele emanzini azanathwa ngabantu. So kutho ukuthi noma nje ithuba lakhona lingabe lingani lingconywana kodwa there is still a chance yokuthi umkhuhlane lwana ungaqinisi usufika ebantwini. So kuyabe kuqakathekile ukuthi nxa umuntu ezabambeka ngaleyo ndlela kumele ukuthi angazabe enzele eduze lama-sources amanzi asetshenziswa ngabantu.
Ukugeza izandla khona kuqakatheke kanganani nxa uvela esambuzi?
Ntunga, ukugeza izandla is one of the ways engasinceda kakhulu ukuthi sivikele imikhuhlane yesihudo ebangelwa ingcekeza yona le yabe iphonga ukutholakala nje mahlayana. Lokhu ngikutsho ngokuthi kukhona ezinye izabelo ezingela ama-toilet ngitsho leyodwa kodwa nxa bengagezi izandla nxa beqeda ukusebenzisa noma yini abayithi isambuzi kungenzakala ukuthi kungabi khona sona isihudo esisodwa. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu ageze izandla nxa eqeda kungabe kuyikuchema kungabe kuyikuchitha ingcekeza kuqakathekile ukuthi kugeze izandla. Izandla lezi kumele zigeze ngesepa, kumele zigeze ngamanzi ale sepa. Nxa isepa ingatholakali kumele zigeze ngomlotha. Ngiyake nginanzelela ukuthi emakhaya abantu bayakwanisa ukuthi bethele amanzi okugeza izandla nxa sokudliwa endithini abantu bonke bageze benikana indithi liyana uba bageze engaqeda ugeza kube sekugeza umama, umama engaqeda ugeza kugeza umntwana omdala kuze kuye kugeze wonke umuntu. Khonokuyana akuqondanga. Okuqondileyo ukuthi amanzi okugeza izandla afake kumbe enkomithini kumbe epipotini abe sethelelwana ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokugeza ngamanzi ahlanzekileyo angakasetshenziswa ngomunye umuntu. So ogeza izandla ngamanzi ageze ngomunye umuntu ufana lo muntu angagezanga izandla.
Ingcwethi zona zithi ukwakha isambuzi kubiza imali ephakathi kwe-$150 to $200 okungasiyo mali eningi kakhulu okumangalisayo lanxa nje ihlupha ukuthola imali ikakhulu kuzakhamizi.
It can even be less than that ngoba abanye bayazitshayela izitina ingabethatha inhlabathi kuma-surroundings abo. So already khona kuyana kuyehlisa intengo. So mboni ngani yimali sibile yokuthi nxa umuntu engazimiseli yabe kwanisa ukuthi ayithole akwanise ukwakha isambuzi.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Hayi, lami ngiyabonga Ntunga ukungiqeda kuhlelo lwakho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni, ngixoxa lo dokotela Annette Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ngukama
Namle
Namle lam shwe shwe
Namle la nam powerful.
Kwezemidlalo umbukiso wezamabhizimusi owe Zimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngomongameli wakwele Togo ekhatshwe ngumongameli Robert Mugabe. Abezenguqu labo bayabukisa. Kubika uJoseph Njanji.
Hall 4 yikho lapho kutholakala imbukiso yabezemidlalo abagoqela abogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa inhlanganiso yePremier Soccer League kanye leqembu leHighlanders. Iqembu leHighlanders lonyaka lifikise iminyaka engamachumi ayithoba munomunye labunjwa njengoba libe khona ngomnyaka 1926. Isiphathamandla saleli qembu uNdumiso Gumede uthi ukubukisa kwalo e-trade fair kuyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukwenelisa kwalo ukuba khona kwesikhathi eside kangaka.
We make a presence in all spheres of Bulawayo's social.
Siletha iqembu lethu kukho konke okuphathelane lemidlalo, ukuphilisana kwabantu kanye lezepolitika koBulawayo. Ngakho sibona ukuthi akula enye indawo engcono kulezo TFF ukuthi sitshengise lokho esilakho njengeqembu leHighlanders. Siliqembu elilembali enothileyo kakhulu. Saqalisa kudala ukudlala ngeminyaka yabo 1926.
Okubukiswe liqembu leHighlanders ngokugoqela inkezo ezithile elizidwele ngemva kokunqoba kwalo kumncintiswano etshiyeneyo kanye lemifanekiso ephuma kumabonakude emidlalo yaleli qembu linqikilana lamanye amaqembu. Abadlali beqembu leHighlanders bakhangelele ukuhlangana labalandeli beqembu khona e-trade fair kusasa. Inhlanganiso yePremier Soccer League sile minyaka embalwa ibukisa eZimbabwe International Trade Fair, njalo isiphathamandla salinhlanganiso uRodwell Thabe uthi ukuba khona kwabo kuyindlela yokuhlangana labameli bezinye ingatsha abasebenzisana lazo kanye lokuzwa imbono yabalandeli bomdlalo.
As the Premier Soccer League, we believe the Zerai TF 2016 exhibition will give us an opportunity.
Njenge Premier Soccer League sithina sikhola ukuthi umbukiso we trade fair lo usipha ithuba lokutshengisa uZulu imisebenzi yethu lentuthuko ekhona emidlalweni wenguqu. Lithuba njalo lokuthi sixhumane lesisebenzisana labo abagoqela izibukeli zomdlalo wenguqu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ebibukisa layo eminyakeni edlileyo kayenelisanga ukuzobukisa lonyaka. Ngomgqibelo enkundleni yeShowground kuza kuba lo mncintiswano wokugijima owe-Coca-Cola 4-Minute Mile ndawonye lo mncintiswano we-Tug of War. Ngomgqibelo kuyilo usuku lokugcina olombukiso weZimbabwe International Trade Fair, umncintiswano wama-drum majorettes lawo uyabe ufika komlindi uyacina. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Akele ndlela bafana, iliphi leli qembu lalabo abagqoke izimhlophe lokumnyama wathi ukhala ukuthi ngamahlolanyama manje?
IHighlander mdala atawuyazi.
Hawu, yilo le Highlander mphuma legoli ngizwa bonke bekhuluma bethi kune Highlander. Ngitsho nabaculi beZimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le Highlander madoda?
Dogs Malax ehaya abafana be Highlanders lapho yadlalwa ke kudala linamba amahlola nyama isayihlola inyama wathi ungumfana uvele enkomeni wabona amahlola nyama ufika uthole ekhaya wengophiko inkuku manje kulezi nsuku ngabona amahlola nyama ufika uthola bepheke idelele mthwakazi omuhle kwanelo kwalamhlanje. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilala.